ngoludubo khonoko ungaba into elungileyo sibe lokuthi abantu benelise ukuthi bathenge impuphu ethiphileyo, kodwa nxa kuyukuthi umungameli uhle wakhulumisana loba kumthuli Ncube i-budget lingakabuyi ehle enze i-announcement kurali then kuludubo sibe nxa silungisa ipolicy, ngoba abantu baya bengakwazi ukuthi upresident uzenzani. Singavumelana lokhu ama-ministers baya bengazi ukuthi kusasa upresident uzaqhubeka elathi yini, kumbe nxa engazuki i-pressure yena uzasichiya egcekeni.
Kodwa yena umongameli uthi uthethe nyathelo leli elokubisela lokuthiwa ngama-subsidy ngoba umphathintambo wezemali wayengakhulumisananga laye. Ukubona kungaya kuliqiniso yini lo?
Akuliqiniso, ngoba umphathintambo wezemali nxa lethi budget laphana uyaqala ekhulume no-president emtshengisa ukuthi i-budget lizabe linjani lingakabuye kuparlament. So akuqiniso ukuthi umphathintambo wezemali ubengakhulumanga. Bona njengani i-budget lakho cabinet baye babona ama-highlights ukuthi ngizenze lokhu lalokhu lalokhu lingakabuye kuparlament. Ayisiyo nto ezamangalisa abantu ukuthi i-budget selikhona lo president ahle emangale asiqiniso leso.
Manje khonokho okwenzakeleyo ubona ungani akusoze kubangele ukuthi abantu abafuna ukusungula amabhizimusi elizweni bengathembi okungenzakala kwela kusasa?
Kulendaba ezingu-2 lapha, abafuna ukuthi babuye lemali zabo baya bengelathemba ukuthi imithetho yangikhona ezaqhubeka iyilo yiyo yini. Lama ministers angikhona ayabe engelaqiniso sibili ukuthi labo bengacabanga abacabangayo upresident uzangasekela yini, ngoba nxa upresident esithi yena engafika kurali ehle reverse policy sekusitsho ukuthi abasakwazi amaministers ukuthi nxa singenze into okumele siyenze lapha upresident uzasiyela yini engazuzi i-pressure uyasilahlela kathana.
Manje ungathini wena ngokusebenza kukamphathintambo wezemali? Sasizwe abanye besithi umongameli Mnangagwa ukhanya umphe amandla ukuthi ayenze konke afuna ukukwenza, kodwa nxa sesibona lokhu kungakukhomba
usebunzimeni, ngoba indaba yengathi election cycle isibuya njalo ukuthi upresident engabe ekhangele i-2023, so usenza ama-policies ukuthi yena abe losekelo nxa u-2023 esebuya. So ngibona njengani umphathintambo wezemali labanye abaphathintambo okumele bayenze into okumele bazenze basekunzimeni nxa kuyukuthi into lezi azihlekeli upresident, kumbe ziyachaphula abasekeli bakapresident, ngoba upresident engavuka sibili ngelinye ilanga esithi umthetho lowo usuthindiwe.